khala awuseko emhlabeni ngoba yenu khona unkululi wezono zethu ngizohamba naye indlela yami yonke uzongikhulula ezonweni zami zonke.